Sika disenda wako VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 16 kuzibandlela 2020 u Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC mnumzana Nelson Chamisa uthi uzethula ngenkani amazwi akhe avinjwe ukwethula izolo. Sixoxa lomgcini sihlalo webandla lakhe.
Akukhulisa noumlomo kodwa kuqakathekile ukuthi kumele sidinge umnamlankunzi. Umnamlankunzi lo ozabuya asincedile ukuthi sine kulolu daba. Akumelanga abe ngobambe ihlangothi lethu yiliphi. Ukwenzela ukuthi uma seziphuma le migoqo ukuthi ilizwe siyalikhipha njani edakeni kube lula.
Kambe igqwetha elilodumo umnumzana Thabani Mpofu engaba iqinisile na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wephule umthetho ngokuya emsebenzini yena ekukhefu.
Mozambique akuna sidinga ukuthi ngawuhambile nokuthumela nje ambasado khona ngani ubengasimela ngoba kula any decision yade meliyenziwe ngu-state president ekuyarepresenteni khona ngani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi sesifikile isikhathi sokuthi ibandla lakhe liyale imithetho encindizelayo ngokuvimba imihlangano yabo. UChamisa wethule amazwi la enkundleni ye-Twitter ngemva kokwalelwa ngamapholisa uqhuba umkhosi webandla lakhe eMbare izolo lapho wabekhangelelwe ukwethulela uZulu umbiko omqoka ophathelane lesimo selizwe. UChamisa uthi seza kwethula lumbiko ngenkani ngolwesibili oluzayo. Umgcini sihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo ugcizelele amazwi kamnumzana Chamisa kungxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Okwakhathesi Dunga, singathula siyafa, singakhuluma siyafa, singatshengisela siyafa, kwangcono sithi sizamile.
Ngezinye indlela lithi okungayisikufa yikuphi?
Kakhulu akufele ungasekiswa kungasekisi. Uphume etshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akumelanga sidle inyama ngoba odokotela bathi kuqakathekile ukuthi sidle amambatatisi lembida. Akungitshele elizweni laseZimbabwe wena uyakwazi. EmaNdebeleni thina umhlabathi wethu ngokufuya inkomo. Namhlanje siyazana zaseZimbabwe kuthiwa singasadli. EZimbabwe lapha sasile nkampani okuthiwa yi-Cold Storage Commission eyayibulala inkomo eyayiye number 2 umhlaba wonke jikelele ekuthengiseni inyama. Namhlanje sesitele ukuthi thina singa kodwa yena simbone phakathi kwendiza mthina ele ndiza emnyama esidla amangqina lesithwala athi thina sidle imbida. Imbida yangikhona le yathi sifuna afunde namagwili afuna siwadle bawo. Sizawalima ngani kasilamanzi. Laba esithi balamaplazi balamaplots asithi balemgodi. Umgodi wangikhona uzawumpompa ngani ungenamagezi. Njalo ukuthi uyethenga inhlanyelo yembida leyo imali yangikhona kayitholakala ebhenki. Lapha ngezinye indlela akade efuna ukutshela umhlaba ngokuthi uzasivulala sifuna singafuni.
Wona umhlahlandlela uChamisa afuna ukuwethulela uZulu weZimbabwe kuyiwa phambili. Lingasichasisela ukuthi umumetheni kahle kahle.
Hayi, singayichasisela kathesa ngithi uyazi ukuthi kumele lizwe. Nxa vele indaba isiphumile kungonakala. Kazifana lokuthi uPresident Chamisa angasa-addressi abantu ebazisa ukuthi ufuna benzeni. So sizalinikela ilanga lakhe lapha zakhuluma ngezigalanga zaseZimbabwe lapho elizakusakhona ukuthi umonite.
Umeli weMelika eZimbabwe uhlangane losaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga wamkhuthaza ukubana uhulumende kumele asungule inkulumo eziphatha uZulu weZimbabwe jikelele ezigoqela wonke umuntu kudingwe indlela zokususa ilizwe edakeni eliphakathi kwalo. Lingathini ngalinkuthazo?
Thina njengebandla le-MDC akunamcaba yithi. Lokhe savela kukhetho, silokhe sikhankasa ukuthi akukhulumisane umlotha. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi kumele sidinge umlamlankunzi. Umlamlankunzi lo ozabuya asincedise ukuthi sine kulolu daba. Akumelanga abe ngobambe ihlangothi ledilipi. Ukwenzela ukuthi uma seziphuma le migoqothi ilizwe zalikhipha njani edakeni kube lula. Manje basebenzile. Usehambe waya kukhula izikhukhula zabameli abamakukhethe ngo-2018 badliwa ngana kabana abalandeli babo ephalamenti. Yibo athi yena yibafuna ukuxoxisana nabo. Abe sethiya uPresident Tanisa onguye owancintisana naye njalo kulobu bufakazi ukuthi waphuma namavuta amangaki. So lokhu kuyakhombisa ukuthi bavele bona ngabalaqinisa lokuthi bakhiphe iZimbabwe edakeni.
Alo ke ngonkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Igqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu wethule umbiko esithi okwenziwe ngumongameli Emerson Mnangagwa ikwephula isekelo sombuso selizwe ngoba usephethe isikhundla sinye lomsekeli wakhe, kukanti bekungafanelanga abasekeli bakamongameli bakhethwe ngasikhathi sinye ukuthi bazophisane. Izolo umongameli Mnangagwa ubese Mozambique lapho obekugcotshwa khona umongameli Filipe Nyusi. UMnangagwa uphinde wakhetha iziphathamandla ezizasebenza ehofisini yakhe, uMnumzana Walter Tafumanei owayengowebutho kanye loMnumzana Gaja Mazithulela owezemfundo. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezembusazwe uMnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Ngingane kulokungathembani phakathi okuthize khona kasekusebenzeni, yikho nje lokhu ebuya ethutha aze kwenza lokhu aphume, aze kwenza lokhu aphume. Simbona ebuya ekhithini ezihlangana ezikwi-Presidential Advisory Committee, wala ukuthi ihlangane lo-Chiweng, wabuya wazihlangana no-Minister we-Foreign Affairs we-China, wabuya futhi waphuma elizweni esiyamelela ilizwe eMozambique lapho kugcotshwa khona uPresident Nyusi wina ama-election. EMozambique akula sidinga ukuthi ngawuhambile nokuthumela nje u-ambassador khona ngalo bengasimela ngoba kula any decision yade meliyenziwe ngu-state president ekuyarepresenteni khona ngale. Presidential Advisory Committee o-acting president bengayibona kungela problem. Le-ke China tinziyele nzima kakhulu kuyo ngenxa ye-relationship ekhona phakathi kuyathiwenga China, maybe kukhona kwesabeleyo ukuthi maybe kungakhulunywa or something asazi khona lapho.
Abanye bengathi ngumuntu osebenza gadalala ukuthi lanxa yokukhefu yabe lokhu efuna ukuphathisa.
Akusikho ngisho nje bami kudinga ukukhulisile yikho khonokho kungathembani. Nxa umuntu ekulive kathatha ilive yakhe ayihlala phansi aphumule ayenze ezinye izinto zakhe esendlini ukuthi nxa ephendule emsebenzini wasuzaqalisela lapho esiya phambili uthiya sisola ukuthi ukuthi abantu abasebenza nayo kabathembi angeke abathiye umsebenzi angeke abathiye ilizwe kodwa kabathembi ukuthi bayihluleka okabathembi ukuthi uyabesaba.
Ubona ingani ngempela kukhona okuzayenzakala kumbe ngabantu abacabangelayo ukuthi kuloko ongezwanani? Sesibonile ukuthi sokwedlula inyanga lezinyanga lokhu kwaqalisa ukuthi mhlawumbe kukhona ukuchaya amanzi.
Yile supho lekhulu nalesi wanti kungachaya ikhulu lohleziyo kasathembi ukuthi kuzakwenzakalayo. Especially kungachaya ikhulu abachaya omunye ikhulu bese kusazaba kufaka esitulweni ngeke kuphinde kwathembi. Ngakho wathi ukuchaya ikhulu saqala sahamba njengoba sihlala sitsho sahamba kwaba le-transition kwayakhethwa-ke sokukliye of abantu bonke abayelikhulu bengabi lesandla kuhulumende elandekayo ngoba zilonge zikhona babeke futhi lowo muntu ongeke ayenze lokhu bona bakuchayela ikhulu.
UMnumzana Masithulela lo Mnumzana Tafumane bakhethwe kuhle yini?
Ama-retired, abasuke ebuthweni asemaningi kakhulu kuhulumeni. emaningi akhumakhala yonke indawo ohambe retired general retired banivani abantu abasuke ebutheni bonke basebephathiliswa. So it means ukuthi ilizwe phela seliyizwe are now a military state ngoba ibutho leselibusiliswa kele repressive sorted ibizwe as a police ukuthi president ugadelele ibutho ukuthi ilizwe lirane ngendlela ibutho efuna ngayo. So ake kuzani abanye amazabazela ukuthi ama-civilian kesiye sijuse number yabo ama-retired bonke laba abangena bezephathiliswa.
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda.
Ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uMary uthi ngokwehlukana kwabo kumele aphiwe US dollars eyokondla abantwana ngenyanga, aphinde aphiwe le $25,000 ngomnyaka yokuyanwe ngumkakhe ngoba ethatha izidakamizwa. Kodwa uMary uyala lokhu esithi uChiwenga nguye odla izidakamizwa. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi uBishop Eric Ruona wesonto ye-Anglican esigabeni seManicaland ubotshiwe izolo ngamapholisa eZak esetheswa icala lokuphambula imali ezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i-$700,000. Limali wayiphiwa phansi kohlelo lwe-Command Agriculture kodwa yena ubikwa wayiphambula.
Okwamanje ke sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu, lisipha-ke imbono yenu eliyithumele ngemlayezelo ye-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sarbonan Basaz Studio 7. Igama nami nguWilliam Umlilo. Ya manje ngikhuluma lani ngikwelapha kwele South Africa. Engikhona ngokusebenza kodwa ekhamphuma enkayi kwaSikhobokhobo. Mina ngicela ukukhuluma mayelana le simo sekhaya kakhulu ngemali ukuthi siyakhala ekhaya, abantu bayakhala laphana, wonke umuntu nje. Imali le esayiniwe eyafakwayo ukuthi singasasebenzisi imali yakwamanye amazwe kodwa sisebenzise yona eyethu, abathi ngeyethu izimdola. Mina ngombono wami ngibona ukuthi kungcono ukuthi uhulumeni wasekhaya okamnumzana Mnangagwa abuyele asebenzise futhi i-American dollar, imali yakwele Melika, ngoba ungathi uyabona manje bayasebenza abantu ekhaya, yebo, kodwa imali abayiholayo bahola nje igama, ayibasindawo le mali. Izinto amashopo ziyadula ukuthi le mali abayiholayo mhlawumbe into ongazivala nje ezidingana empilweni ukuthi ziphilise umuntu azikwazi ukuthi zibe nelisi. Khobe ngithi mina ngombono wabo kungangcono kubiselwe nje, kube bayacabanga ngcono becabange nabantu, kubiselwe yona imali yasikwele imali ukuthi buyisebenze lapha namhlawumbe le-rand kwele South Africa, ngoba bona labo abantu abaphezulu ezikhundleni basebenzisa imali yakwele imali kaye, bayisebenzisa imali yasekhaya, bajike lapho nje bathusele abantu bethu basebenzisa imali yasekhaya. Into eligama nje kuyafana nje ukuthi yithishu lana, imali engalasinto ma uyisemkambo yezimali. So zathiwe labantu bamabhizinisi ekhaya laphana babadonsa kanzima ukuthi yebo kuzothengwa ngayo imali yasekhaya bathengise ngayo, kodwa isikhathi esinesi kanti siyabuka siphila ngaphandle kwamazwe njengabantu bamabhizinisi laphana bathengisa izinto lapha kwele South Africa or eBotswana or kwele Mozambique. Ukuthi utshintshe imali yasekhaya evele inesindo esincane kwezinye imali yemkambo yemali usiyathenga impahla ofanele uzozithengisa elizweni kula amanye amazwe kuba nzima. Dasoya uthole ukuthi amabhizinisi wethu wasekhaya amanye agcina evala, abakwazile ukuthi baphile mhlawumbe, yibo uthole ukuthi into zakhona azithengeki, bazama ukuthi bethi kulingane imali abazoyithola lapha ekhaya le mali mase beyitshintsha bekwazi ukuyathenga iy'mpahla abazithengisa lapha ekhaya. Ma bethi bayabuka ngemali yasekhaya liyana, asinamali lapha. Liyana nje ngingayibiza into ifana lethishwe liphepha nje elibhalwe iy'namba mhlawumbe $20 mbe yimalini $50. Kodwa ma uyisemkambo wezimali ufana nomuntu ongaphathanga lutho. So ikhoyinto ngombono wami kube nje bayacabangela abantu uZulu. Babuyele futhi kule nto besiphila ngayo, isikhathi besiphila ngaso kudala ukuthi kusetshenziswe imali yakwele Melika neranda kwe-South Africa. Mhlawumbe lalale lepula leBotswana yizo imali mhlawumbe ezingenza ukuthi ilizwe liphile njengale nto eyayenzakala ngo-2008. Ngiyabonga.
Ngitshela njani basekazi be-Studio 7? Mina ngapha ewange-West Constituency, nge-VFOS under Chief Mvuthu Gcobe Ward. Izolo mbesechisima primary school ya amateacher bangile ngo-10 o'clock ekuseni, bekhona abantwana bekhona sibili bangafundisi, bashiya bathi khona abantu abangicinga nini ngokubafundisa emakhaya ngoba bazafika lo nyanga ngoba bona bebefundile edlonga imali bengakhwelanga. Ngamla njalo bengihambe futhi echisima ngihambisa amabhuku emntwana, kwaba into efanayo vele amateacher babengu-10 njalo futhi bebhodabhoda nje bezihambela nje emaklasini lapha laphana bengafundisi. Ngakunzima ezikole lapha izo evula indlela secondary school nje kuthiwa amatitsha ivulumunye athi ehambile isikolo khona ngale, and also le namhla futhi kuphemisele ukuthi abahambanga kula titsha khona ngale evula indlela. Sayikukhona namhla ngapha eshishima primary school sisizi ngoba thi nama-inform sithengile amabhuku sithengile usa abantu bafunde, but amatitsha abathi bona ihlonye imali yabo iphansi. Hhayi nzima lo nyaka.
Awu linjani zihlobo zami? Hesh, I think lapha mina ngi-challenge ubaba uGawule lapha akaphendulanga laphana umbuzo lowo kade ubuzwa laphana ngokubulawa kwenziwa abantu laphana, ngoba nje esithi yena laba abe-women rights bakhuluma amanga kabafuna ukuthi i-government yaseZimbabwe ilungise izinto. Izilungisa njani nxa abantu bebulawa? Akaphendulanga ukuthi abantu babulawa laphana, uyavala-vala. Bese ngibuya khona lapha, uqina ngalokho. Khathe sesikolo nazo ziyavulwa, amatitsha kaye esikolweni ngenxa yokuthi akula mali. Waye bengaqini bakhulume izinto ezinjalo, bamele phela khona lokho ukuthi abantu bathole izimali ezeneleyo bahambe bayefundisa abantwana. Bezwa njani nxa kusifa imfundo kambeni ubaba uGawule kungabe ngabakha abantwana abakusituation yona leyo, kumbe owakha umntwana engu-teacher esehola $30 kambe ukuthi yena ngabuzwa njani? Siyakwazi ukuthi yebo phela njengoba yena ekhona ngale duzane labo president udla kamnandi yonke into yakhe imthwebelele kodwa hamba phela khona ngale lapha vela khona umgwaqo kambe wona ukuthi right ngale. Ngihlala ngisizwa ukuthi umgwaqo wakubo khona ngale ungamagodigodi konke khona lokhu kakubona umsebenzi ukuthiwona bekhuluma ngezinto nje eziyusilesi kulokuthi bakhulume ngezinto eziyusifulu. Yazi angikwazi ukuthi abantu bakithi kanti banjani. Okusizwisa ubuhlungu yikuthi ngumuntu owakithi kanye okhuluma izinto ezinjalo. Kamele phela ukuthi abantu bahole bathole imali eyeneleyo bahambe bayefundisa abantwana ezikolo. Khathesi izikolo zivuliwe amanye amatitsha kayanga ezikolo akalayo imali abalayo imali bakhulumele ubamele phela ababa Gawule ubakhulumele ubamele labo bathole ukuthi bahambe befundisa abantwabethu bedlile basutha bathole imali labo yokubhadalela abantwababo amafizi ezikolo. Konke lokho siyakudinga. Mina ngikhangelela ukuthi vele abantu bakithi ababe bekhona ngale phezulu simeleni phela likhuluma into ezizwakalayo, ayikhona ukuthi liyabe lithona nje li-challenge ezinye izinto elizikhangeleyo ukuthi abantu bakhulume iqiniso ngenxa yokuthi iqiniso alifunakali kuphela nje kuphela. Awu Nkosi yami, hhayi hhayi, alike likhule abantu abadala, alike likhule, siyalihlonipha mpela. siyalihlonipha. Hayi, imali uphahla lo okhulumayo esegabroni.
Siyabonga maluphahla labo bonke abasithumele incwadi zabo ze WhatsApp lilakho ukuthi lisithumele lani incwadi zenu imlayizelo yenu nge WhatsApp bakhona njalo kade besithumela kuhlelo kuFacebook siyazi ukuthi bakhona abakuFacebook ukhona uJerry Ndlovu uthi amavuko omsakazi uhlelo eZimbabwe yonke into inzima ngenxa yokuphatha ngolunya njalo ukufakana ezikhundleni ngobungane loba engasilungelanga leso sikhundla umnangagwa nethimba lakhe sebesenza ngalo asobantu abangasa iZimbabwe phambili ngabantu abafuna ukulungisa impilo zabo akukho okunye kutsho uJerry Ndlovu hayi lilakho lani kusithumela imilayezelo yenu siyabonga.
Selizaqala idale le-Senate yeMelika ukuthonisa uMongameli Donald Trump kulandela ukwethulwa kwamaphepha awe-impeachment. Izolo usomlomo wedale unkosikazi Nancy Pelosi uze wethula amaphepha akade emelelwe ukuthi luqale uhlelo lokudingisisa ukuthi uTrump engasuswa na esihlalweni kulandela icala letheswayo elokuthi wafumbathisa umongameli wakwele Ukraine ngoncedo efuna ukuthi kucutshungulwe omunye wabadinga ukumncintisa kukhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka wonalo. Kunjalo nje, ibandla lamademocrats selilungiselela ukhetho lokudinga ozamela leli bandla kukhetho lukamongameli kulandela ingxoxo-mpikiswano yokugcina eqhutshwe izolo ntambama edolobheni le-Iowa. Ngaba yisithupha abancintisayo ukumela ibandla lamademocrats. Kuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo waqala ngokumbuza ukuthi umkhosi wayizolo ulethe inguquko na kulabo abancintisayo.
Well, I think sizobona ngeIowa okuyiyona abazoqala ngayo emavikini ambalwa azayo. Usually Iowa yedetermineayo ukuthi abantu abakonsider ukuthi ba serious ngabantu yibaphi. So iIowa ilandelwa yiNew Hampshire and then lapho sizobona ke makuthi lo wine eIowa nguye futhi ozowina iNew Hampshire. Esikhathini esiningi ungawina iIowa leNew Hampshire hayi kusho ukuthi abaningi baqala ukuthanda ukulandela ngoba kusho ukuthi babe sebebona ukuthi abantu abaningi bavumelana lawe. Then sizothi masukuyiwa kubo North Carolina labo Super Tuesday lapha amanye ama state wonke lapha ama delegates avota khona kula esezobona khona ke ukasekazi ukuthi hayi ngubani oseqhubekela phambili
kodwa vele ngalesi sikhathi singathi ingqonqothela ngubani
hayi okwamanje kunzima even uchairman we DNC ama Democratic Party uchilo mayevula idebate wathi ha interview abembuzo ukuthi ungasho ukuthi ngubani obona ungathi nguye ozophumelela watsho la wathi uyazi anyone ozokutshela ukuthi uyazi ukuthi ngubani ozophumelele ayokutshela manga. So lama I think imvumelana naye ngoba ungathi bangotshiki lobhanqa abaningi bakhona. So kungaba kunzima kakhulu ukuthi umuntu atshe ukuthi onguye ozophumelela ngubani kahle kahle.
Kodwa sesikhangela izimo zabo ngubani ongamisana ngcono lo mongameli Donald Trump.
Mina ngokubona kwami uWarren lo Sanders balenkinga yokuthi base Sanders senxele kakhulu uSanders uwaposta kwezinye isikhathi ukuthi yena uyisocialist iAmerica ayizwani lesocialism into evele from kudala yayilwiswa isocialism communism so anyone oziassociate lokuba yisocialist I think ama chances akhe ukuthi convince ama-Americans amaningi ukuthi amvotele ayancipha kakhulu ngoba in general ama-Americans i-socialism abazwani la. So uBernie lo Warren because of that ngibona ungathi kuzoba lohlupho uma ukuthi bangambhithi uTrump UBiden ule good opportunity ngoba ule experience enkulu kakhulu especially ku foreign policy and njengoba sibona nje uTrump futhi wasifaka empini leIran so into enkulu kakhulu ebikhona ku debate lapho. So umuntu ofana lo Biden I think uyaphila kakhulu ebantwini abaningi ngoba ule experience plus also bemu vice president ka Obama obethandwa kakhulu ngabantu abaningi abamvotela kabili ukuthi abe ngupresident. So uBiden I think ule name recognition plus ukuthi ukuwasebenza lo Obama plus le experience alayo mabantu bengawukhangelisisa sobhekane yena lo Trump I'm sure Biden angambeat to Trump. Kodwa we can't write off abanye abafana labo Klobuchar labo Pete Buttigieg.
Isehlakalo se-Iran lese impeachment ubone ngani ungambisele emuva uMongameli Trump kumbe hayi usekelo lakhe luyahlala lunjalo.
Impeachment ivele simbisele emuva ngoba wokuqala impeachment ngathi Spain lesana esingaphumiyo ungazi ukuthi washe kanjani ungazi ufake ibleach enjani yi-stain esi-permanent leso. So uTrump forever uzowaziwa njengo-president owa impeachwayo. That on its own I think kumbisele emuva olwe Iran lolo lokubulala uGeneral Suleimani lolo lalo lungathi luyinkinga ngokubana kazanga consult i-Congress and ungathi akakacaci kahle i-reasoning yakhe ukuthi ukhetheleni isikhathi lesi sokuthi akwenze. So abantu abaningi babona ungathi ukwenze ukuthi adivete ingxoxo asuse ingxoxo from udaba lo-impeachment lolu ukwenzela ukuthi abantu bafocus edabeni i-debate ishifte to udaba lwe-security lempi lani lokuthi yena uzithi u-strong wenza ama-decisions a-strong akafani lama-democrats a-weak. I-impeachment of course iyaqala sizwile namhlanje u-speaker Nancy Pelosi owe-house announcer ama-managers sebe-ready ukuthi ba-hande over ama-articles of impeachment to i-senate. So I think emalangeni azayo la i-focus izobe kwi-impeachment. Ngibona mina kwizinto ezi-negative even though yena maye-Twitter uthi kuzomnceda kakhulu ngoba abantu bazobona ukuthi yi-witch hunt noma yini le ayibiza yona impeachment.
Lo ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 esedolobheni le-Virginia khonapha kwele Melika.
Hello? Hey, in church office yini? Yiti kusa church office yini? Akuna problem, befunga ubuze ukuthi lingaba le church efone lomlomo omncane yini? Kanti church office le church yani? Oh, sorry my sister, we sithi ya church wa mafoni. Okay, fine. Ciao.
Kati vele church office kuchajwani ya yabuza insizwa hayi yasigqibela ke usihlelo lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi silolunye uhlelo ntambama ngo 7:30 kumbe isikhathi sinye ngo 6:30 ekuseni kusasa. Igama lami ngu Chris Gande, libe lelanga elihle.